Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Njani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngomvulo mhla ka 21 kuNhlangula 2021 ngontungameli inkomo endabeni zekuseni lamhlanje
sesidinga ukuthi njengezakhamizi sikhumbuzane sicebisane ukubana ekwenzeni kwethu okuhambeni kwethu sibe lokunanzelela
kubhubhe abantu abayisithupha nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abedlula ikhulu 151 belo mkhuhlane lo
isituation kaFather Ribeiro ingimangalisile kakhulu sibili ukuthi kube lokuvumelana ngemva kwesicelo sikahulumende
umfundisi omkhulu weRoma uFather Emmanuel Ribeiro obhubhe ngeviki edluleyo uzabekwa eNational Heroes Acre namuhla sokusungulwe umkhankaso wokudingela inhlanganiso yeibhethu likazulu imali yokuthenga amatshe esikhumbuzo sabantu ababulawa yigugurawundi kulandela ukuntshontshwa kwamatshe elinhlanganiso eyayiwafakile Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abayisithupha nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abedlula ikhulu 151 belo mkhuhlane lo. Lokho kukweze inani lasebefile laya kunkulungwane lamakhulu edlula isikhombisa 1672 asebebanjwe iCOVID-19 bona sebephezu kwenkulungwane ezingamachumi amane 41779 Abezempilakahle bathi umkhuhlane lo ubhahe kakhulu endaweni esezivaliwe ezifana leKariba, iMakonde, iKaroi kanye leKwekwe. Usudlangile njalo endaweni ezingakavalwa ezifana leMagunje, iChirundu, Mangura, Mount Darwin kanye lasemalokitshini akoBulawayo abalisa inkulumane iEmakhandeni kanye lamalokitshi asenyakatho yedolobho. Izolo kuhlatshwe abantu abazinkulungwane phose ezimbili kuphela 1717 ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane. Abahlatshwe esibili bona bedlula kancane inkulungwane ezintathu 3096. Asebehlatshwe eyakuqala bonke sebengu-703,065. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina bona sebengu-435,668. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi ngokumemeteka kwalomkhuhlane kuleli dolobho
emva ngale besesithabile sithi thina inombolo ziyehla kodwa kulusizi kubani inombolo ziyacansa khonapha koBulawayo lelizwe nje kwezindawo kodwa kuzisusizi ukuthi sithola imbiko yokuthi sokulama hotspots khonapha koBulawayo emzini omkhulu koBulawayo indawo zenkulumane emakhandeni lalezi ndawo ezingenhla ngapha kwedolobho lethu khona kusisusizi kakhulu ukutshengisa ukuthi kutho ukuthi sesidinga ukuthi njengezakhamizi sikhumbuzane sicebisane ukubana ekwenzeni kwethu okuhambeni kwethu sibe lokunanzelela ngoba lo mkhuhlane ukhona ende ubhahile ende futhi sinanzele ubana siyatshela ukuthi ungananzela abaningi asebehlaselwa ngumkhuhlane ngobuningi ngabantu abanye abaphuma elizweni kusuthi ukuthi umkhuhlane usukhona phakathi kwelizwe sesiwunikana nje lokho kusisusizi kakhulu kodwa ke kufanele futhi kusivusa ingqondo ukuthi sibone ukuthi siyalandela izimiso leziqondiso ezafakwayo ezokubana sizivikele ekumemetheni lo mkhuhlane ngoba singaqhubeka sinje kule ngozi yokubana abantu abaningi bazahlaselwa sicine silahlekelwa imphefumulo eminingi njalo labaningi besiba ngabagulayo lokho kulusizi kakhulu.
Ngamanye amazwi uthi wena abantu abazilandeli iziqondiso ezifakwe nguhulumende.
Kulusizi kakhulu sikutsha lokuthi sinazele abantu abaningi izakhamizi eziningi zikhanyazi lokudelela okuthile ngoba ngakhangela nxa uhamba khonapha phakathi komzwa kobulawayo abantu bayazihambela bengagqokanga amamaski. Abantu baphonga uminya nantando yabo, abantu abalandaba nje bezichoxela kutshengisa ukuthi abantu lindo abakayizwisisi labanye khona ukuthi azisanitizing izinto engena esitolo. Uyabona sebizwa yilaba esitolo omunye ungathi la ulahla izandla ukuthi kafuni lokusanitize. So khona kuyasikhathaza ukuthi abantu bakhanya okwenza lo mkhuhlane memetheke kuyindlela athi sizithatha ngayo esingathi nayo iattitude. Abantu asikafiki esigabeni sokuthi semukele ukuthi lo mkhuhlane ukhona kodwa eqinisweni ubana umkhuhlane ukhona. Engxenye vele yokwenza umemetheke ngendlela esiziphatha ngayo. And kule ngozi yokuthi ngaqhubeka siziphatha ngalindlela singaqcina sibe singena kuleyanye i-lockdown esabekayo kodwa athi kumele izakhamizi sinazela futhi even khona lapho ngakhangelayo le mabhasini lapha akozubho ikakhulu lemjoveni abantu bayagcwala nje baload abantu baze bagcwala ama-seats akula social distancing leyane ebaliswayo thina siyakhohlwa uzubho ngezinye indawo ezibangela ukuthi umkhuhlane lo umemetheke engxenye yokuqatheke ukuthi engxenye futhi labona abamabhizinisi ezitolo lapha sokufanele kube le ndlela yokuthi abantu bazame ukunqabela ukuthi nxa bengena bengangeni baminyane kube le number ethile nanelingithile ingena phakathi abanye basale phandle ngoba lokhu singakukela sibule ngozi yokubana singawo umkhuhlalo ungasihlasela kodwa ke lathi siyaxwayisa ikakhulu kuzakhamizi ukuthi hatshi asiziphatheni kuhle sihlonise izimiso kwenzela ukuthi lathi sinethe ukubana lo mkhuhlane ungamemile kusiya phambili ngoba impilo siyiphila kanye singaqhubeka siziphatha ngendlela esiziphatha ngayo kule ngozi yokubana sizahlaselwa lo mkhuhlane siphinde sihlaselwa imphefumulo eminingi so siyacela sincenge izakhamizi ezinhle ukuthi asiziphatheni kuhle sincenga labo ozobuka ukuthi abahloniphe abantu bangagcwalisa amabhasi basanitize amabhasi abo njalo babezikenzana nxa bengena bangena bagqoka amamaski ngoba baye bazingena bezihambela kungela muntu olendaba lapo.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Obe ngumfundisi omkhulu wesonto yeRoma uFather Emmanuel Ribeiro uza ngcwatshwa namuhla ekuseni emathuneni amaqhawe elizwe eNational Heroes Acre eHarare. Uhulumende uphe uRibeiro linhlonipho kulandela ukutshona kwakhe ngeviki edluleyo. Ekuqaleni abeRoma bebefuna ayebekwa eChishawasha lapho okungcwatshelwa khona abakhokheli balisonto abasebenzela eHarare. Kodwa umongameli yamasoni Mnangagwa usuke wacela ukuthi bavumele uhulumende ambeke eHeroes Acre ngenxa yemisebenzi yakhe yokuphathisa ekulweleni inkululeko yelizwe ngendlela ezitshiyeneyo. Abe muli yakhe lamaRoma bahlangene ngomgqibelo basebevumelana ukuthi abekwe emathuneni eHeroes Acre okuyinto ehlukanise amalunga alinkonzo ngemibono. Sixoxe lomunye osonta iRoma umnumzana kuzayisa mayita.
Into eyenzakalayo ukuthi kuyaye kuhlalwe phansi ibandla labemuli kuxoxisane kodwa into ekukhona enkulu ukuthi umuntu nxa ngabe egcotshwa ukuthi abe ngumpriste uyabe ngasekho ezandleni zemuli yangakibo umndeni wakhe kuyabe sokulibandla okuthiwa ngesikhiwa yi-incarnation ufather nxa ese-incarnated so kusitsho ukuthi ubishop wakhe nguye osekhuluma okuningi nguye osedecidayo akukonsultwa uhulumende akukonsultwa ama-families so ngokomthetho ngokwazi kwami kuyaye kube ngubishop ole-final say kodwa ke i-situation ka-Father Ribeiro ingimangalisile kakhulu sibili ukuthi kube lokuvumelana ngemva kwesicelo sikahulumende kube lokuvumelana ukuthi ahanjiswe e-Heroes Acre e-National Heroes Acre akuzake kube lento enjalo eyenzakeleyo ngoba nxa singakhangela uFather Ribeiro akasuye umpriste wokuqala ukuthi anikwe lesi sicoco uArchbishop Patrick Chakaipa owabhubha ngomnyaka ka 2002-2003 ngaleso sikhathi uArchbishop Patrick Chakaipa wazithola lezi sicoco zokuba yi-national hero uthe sezitholile lezo sicoco ibandla laba very clear ukuthi ngoba engumpriste ungumuntu wabantu bonke enjalo wahamba wayalala eChishawasha lapho kulala khona abanye abapriste labo sister labo brother be archdiocese yaseHarare ngokunjalo kungimangalisile kakhulu ukuthi ubaba uFather Ribeiro ahambe ayolaliswa emathuneni awe National Heroes Acre.
Ubona lokho kungalehlukanisa phakathi yini ibandla leno?
Ibandla elikatholika laseRoma, elibandla elilomanyano, it's a very, very organized church. It's a church which is even more organized than the United Nations. Akungeke kuze kube khona ukudabuka phakathi kwebandla laseZimbabwe ngenxa yompriste nje oyedwa. Into ekhona ukuthi uArchbishop ule final say, njalo nxa ngabe uArchbishop esekhulumile final say yakhe, thina njengamakatholika siyakwazi ukuthi uArchbishop is so high akaphikiswa. Akekho futhi omunye umuntu lamandla phezulu kukaArchbishop. He is the final authority. Lo papa akalawo amandla amakhulu ukudlula uArchbishop kuArchdiocese yaseHarare. Upopu njengoba limbona injeyana nje ungubishop waseRoma, uphethe khona ngale Roma. Kobulawayo kulo Archbishop Alex ewange kulo bishop wakhona ngale lakho eGweru balayo uBishop Nyandoro emashingo balo Bishop Basera eHarare ngoArchbishop Robert Ndlovu. Nxa elaphana uArchbishop Robert Ndlovu final authority ule final say. So nxa kuyikuthi usenqumile izinqumo azinqumayo, he owes nobody an explanation ngoba usenqumile lokho akunqumileyo. Ibandla lingeke lize libe lokudabuka phakathi ngenxa yalokho ngoba bayazi ukuthi izinqumo zile ofisi yazo lapha ezithathwa khona.
Iwaphi amazwi ongamkhumbula kumbe ongamvalelisa ngawo?
Mina ngokwami ngibonga nje uNkulunkulu ngethuba anginika lona lokuthi ngihlale laye uFather Ribeiro, sazane, sibhodabhode endaweni ezihlukahlukeneyo, sindawonye, sixoxa, engifundisa. Imfundiso zakhe anginika zona mina njengomuntu ngizahlala ngilazo emakhosombeni enhliziyo yami. Njalo silibandla sithanda ukubonga uNkulunkulu ngesipho sompriste asinika sona esingufather Ribeiro. Wasebenza iminyaka eminingi kakhulu ebandleni ikakhulu kusifunda bishop esikhulu saseHarare. Wachumayela, wafundisa ikakhulukazi intshumayelo zakhe zazitholakala kuzingoma azitshiyela zona. Ngokunjalo kuyisifiso sami ukuthi bonke abantu abatsha ikakhulukazi abapriest abancane bafunde, bathathe futhi emanyathelweni abapriest abadala laba sebedlule bona uFather Ribeiro Beiro, baqhubekisele phambili imisebenzi yonke emihle ayisungulayo. Kuthi lezi ngoma zakhe siyakwazi ukuthi uFather Ribeiro waye strict ngama notes, waye umisa nje ikwaya yedali yenze kuhle yenzani. So kuyisifiso sami ukuthi abantu bengaqhubekela phambili belandela lawo ma notes uFather asifundisa wona, asishiyela wona. Siyabonga kakhulu, sibonga uNkulunkulu ngalesi sipho sompriste ayekade esinike sona. Okunye futhi engifisa ukuthi ngikwabelane la mahlabezulu ukuthi minengi imisebenzi emihle eyenziwa ngabapriste kuzindawana zonke ngokuhlukana kwazo. Abapriste bayazinikela ukuthi bachiye izimuli zabo, bazinikele ukuthi babe izidela mhlaba ngenxa yokusebenzela abantu. Kuyikuthi phela uFather Ribeiro uhulumende umsebenzisile endaweni ezihlukahlukeneyo kwenzeka ukuthi aziwe, yikho eze wathola lezi zicoco. Kodwa eqinisweni banenge abapriste abakuzindawo lezindawo abazinikela ngokufundisa abantwana bebancedisa. Yebo, siyayisizwe eminye imisebenzi emibi, kube yize nje ukuthi imisebenzi emibi iyagcwala, abantu bakhulume kakhulu ngayo ize ibe semaphepheni. Kodwa eqinisweni imisebenzi eminingi kakhulu ngemihle.
Umnumzana Kuzai Samaita ngowesonto yeRoma. Sokusungulwe umkankaso wokudingela inhlanganiso yeIphethu likaZulu imali yokuthenga amatshe esikhumbuzo sabantu ababulawa ngumbhuqazwe weGugurahundi kulandela ukuntshontshwa kwamatshe ayefakwe yile nhlanganiso eBhalakwe laseNkabazwe. Umkankaso lo uqhutshwa ebulenjini be-intanethi enkundleni yeGoFundMe. Sixoxele umkhokheli walenhlanganiso umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Esikwenzayo thina kathesi ukuthi siphezu komkhankaso wokufundraiser, and umkhankaso lo ayisithi sawuqalayo njengeBhethu likaZulu, kodwa umkhankaso abantu abathi bebone isenzo esimbi esenziweyo ngabantu ababulala abantu, isenzo esimbi esenziwe yi-state, abantu ababona kufanele ukubana ilitshe libiselwe, yibo abantu ababuya lomnaka nokuthi asenze umkhankaso wokuthi GoFundMe. Umkhankaso lowu uoni imali ingaba khona ngemva kokubana i-lockdown lay isidlulile. Sokuvunyelwa ukuthi abantu behlangane, sizabuyela futhi njengenhlanganiso siyebisela labo abantu, siyebisela lawo matshe ukuthi kuzabe kunini, hayi akujahwanga phela, kodwa okuqakathekileyo ukuthi amatshe azabiselwa esilobela lizabiselwa, eBhalakwe lizabiselwa, nakwezinye izindawo.
Lilenhlelo bani eliziqhubayo kulezi insuku?
Isikwenzayo kade sinjengenhlanganiso yokuthi sihamba sixoxisana labantu khonale kuma communities, njengoba senza uhlelo lwe-healing siyabe sihamba sixoxisana lawo lokuthi sizwe ukuthi bona bafisa ukuthi ngabe udaba lolu lubanjwa njani. Njalo lathi sikhuthazana ukuthi ma i-commission ye-NPRC ingathi isibuya abantu bephakame ngobuningi beye kutho ukuthi bafunani. So lokhu yikho esikwenzayo njengenhlanganiso okwalezi nsuku.
Amapolisa lohulumende eselazela abatshela yini ngokutshontshwa kwamatshelawo?
Uhulumende thina hayi kasoze siyemtshela, ngoba uyabudlala ngesikhathi utshela njani umuntu onguye oyenze icala. Nesizakwenza yikuhlangana lezakhamizi siyebisela ilitshe, ukuthi ngemva kwalokho kuzanzakalana akuqakathekanga, kodwa kwelinye ilanga omunye umuntu lizamtshonela ligwaza umhlaba kulabo bantu abatshontsha amatshelawo. Kodwa thina hayi ukukhangeleleka kathesi ukuthi amatshelawa ezinhliziyweni zabantu abafelwayo ayaphila.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngohlanganiso yeIphethu likaZulu. Sele kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba le-The Standard libike izolo ukuthi umkhokheli we-MDCT umnumzana Douglas Monsora ucele umongameli Emmerson Mnangagwa emhlanganweni abawenze ngeviki edluleyo ukuthi angaze avuma kusenziwa ukhetho lwama-by-elections. Iphephandaba le-Chronicle lithi kule polisa le-Victoria Force eligwaze labulala owesifazana obengumkalo ngemva kokwaliwa. Umsolwa ngu-Constable Bright Ndlovu kuthi umufi ngumuchaneta Siziva. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salibonani basakazi be-Studio 7 lonke nje, ngingalibizi ngamagama lonke, okhulumayo ngu-DKs. Ngiyajabula mpela amazwi engazwe laphana ekhulunywa ngudalinja, ubaba uDalinja laphana. Bakithi ukhulume amazwi amahle kakhulu okuthi banaba abantu okuthiwa amawuvethi, njengoba behlomula izimali laphana zokuthi bangamawuvethi. Izimali lezo zingabayenzi ukuthi bejikele abantu bezibone engazathi izimali lezo bazinikezwa izani. Izimali lezo ngezelizwe abazinikezwayo, yikho nikezwa izandla kodwa eziyabe ziphethe. Hayi ukuthi sebenikezwe izandla ukuthi usebenjika bonke sebesiba izandla, wonke umuntu ongasozandla sebemjikela ngoba sebethole lezo mali. Ubeke amazwi amahle kakhulu laphana ukuthi engathi abantu mpela singalalela. la sibe yazi ngoba bakhona labanye abantwana bamawuvithi asebe yizani just because obaba babo bathola izimali lezo sebethule ngazathi izani ebanikezayo izani noma ingaziphume embusweni lezo mali lowo mthetho ungumthetho welizwe ukuba bezithole abangeke ukuthi kwaphuma izani labo abangeke basazithole kodwa ngokurojwa bazorojwa kuthiwa yithi esibanikezayo uma siphume embusweni yangeke liziphinde lizithole ayisiyikho lokhu bantu tholani izimali lisendaweni zenu labantu benu liphile nabo abantu liyazi ukuthi lalivele libalwela laba bantu hhayi ukuthi lalilwela izani lalilwela abantu banabo lingabajikeli
Wanani basakazi labalaleli be Studio 7 basakazi ngithi halala kini ngomsebenzi omkhulu elisenzela wona nyabonga kakhulu uNkulunkulu aliphephise aligcine kulolu bhubhane ngithanda ukuphawula amazwi kababugawule othi abantu besindebele nabasukumeli phezulu bahambele emuva xa kuyiwa kukhetho utsho kahle njalo isizathu uyasazi usazi kahle amandebela asekhathele ngokusetshenziswa ngabantu abanjengabo kusukela kumazibra amandebele asukumela phezulu kakhulu imbali iyatsho njalo abekho ngokuphikisa ukuthi amazibra ikakhulu adlala indima enkulu ekuthatheni leli lizwe kodwa nxa sekuvuthiwe amandebele angikhona sefucelwe eceleni laye ubaba ugawulu uyakwazi ukuthi azafike kulelo zingakilo yikuthi uvumile ukuba yisikhothamathe uvumile ukusetshenziswa ukubulala ilizwe isizwe sakibo uvumile ukusetshenziswa ngababulali according to the grand plan yokunyathezela abantu besindebeleni nxa wayemele iqiniso laye ngakakho khona phana bese mbuyela kuluba ubaba uWitness Dube oyisikhulumeli sikamonjuri seMDCT kumele naye akwazi ukuthi nxa bebuya emphakathini special abantu besindebeleni kabazomela nothing else but the truth engathi bazothuthukisa intuthu obulawayo engathi bazothuthukisa umnotho benzeni umonzoro wancitha abantu kuhla abantu bahlupheka bahawule eHarare besiyavota kwafika kwaba lamaqembu amabili ababekhulumisishona bevotela umonzoro ayiba baphiwayo ilanji ababekhulumisa indebele bevotela umakhuphe bahlupheka bahlukumezeka bancithwa lokudla iziphi intuthu ezingathunqiswa ngumonzoro akobulawayo please suthanini khona ngapho esayidini lababulali thina sifuna ukulwela umthwaka
Ninjani basakazi wa Studio 7 sinibingelela lonke ngendawo lapho elikhona sithi siphile nathi siphile siyabonga kakhulu lezi ndaba enisakazela zona sibonga nani ukuba khona kwenu bengisizwa ngikhuluma ngaleli phepha le Daily News le ka 16 okhulunywe namhlanje mhla ka 16 kwathi kuthiwa umongameli MDC Alliance ufuna ukuyahlangana nomongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi bekhulume ngendaba zokuthi babonani mhlawumbe ukuhlangana kwabo ngalungisa iZimbabwe kuyacacaka ukuthi abantu bakithi nje basemnyameni bona bathi balwa nezana kodwa nansi inkokheli yabo isiyahlangana nezana ututhwa kulungisa ilizwe kulungiswani lokho kohlulo oswangirayi nabomgabe yini abangakulungisa bona yini abangayilungisa phandle kwelokho beqhubeka berobha abantu basemathebeleleni bejontsha lama-resources asemathebeleleni ayikho into abangayilungisa laba bantu babo bayazi into abayenzayo lizabona ngawona lamavoti kuzathiwa futhi kutshontshiwe amavoti atshontshwe izana ahlale etshontshwa nje izana ngapha ubona into abayitshontshayo abatsho ukuthi batshontshe amavoti basitshontshela thina emathebeleleni ama-resources ethu ukutshontsha lokhana kusho ukuthi basitshontsha ama-resources ethu emathebeleleni so abantu bakithi abavuke bekele ukwethuselwa nasemapulazini kuthiwe yena ngayivotela enye iparty liyaxoshwa emapulazini akunamuntu ozonixosha elizwe senakhululeka lakhululeka khona okhula nxa singakhululekanga kahle kodwa akekho umuntu ozonixosha ehlale niyazi leyo nto ukuthi akunamuntu ozonixosha siyabonga kakhulu kuba nani basakazi bakithi le message besicela ukuthi niyikhulume ukuthi akulamuntu ozoxosha emapulazini labantu abethuselwayo emapulazini ikakhulu egududu le akulamuntu nje ozoxosha ngoba yibo abantu abasemnyameni kakhulu abatojwa izano asike sibambeneni nomthwakazi sibe nomthwakazi nathi njengoba singabathwakazi singafuni ukuthi sibe sile sigcine singasazazi ukuthi singobani sivukeni bantu bakithi
labo Dube kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Uhulumende wele Tanzania yena ongela hlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye COVID-19 usexwayise uzulu ukuthi aqaphele ngoba umkhuhlane lo uyiza ngamandla. Ngokubika kwentatheli zindaba ye Voice of America uCharles Kombe. Iofisi ye United Nations ebona ngendaba zeziphepheli isikhudaze amazwe omhlaba ukuthi anakekele iziphepheli azitshengise uthando. Intatheli zindaba ye Voice of America uMoki Edwin Kinzeka ubike ngalokho izolo kunanzwa usuku lweziphepheli. Singene kudaba lweMelika. Abantu abanengi ikakhulu abansundu bathi bajabulile kakhulu ngekhefu eselifakwe nguhulumende eleJuneteenth elokutakazelela ukuphela kokugqilazwa kwabantu abamnyama eMelika. Umongameli Joe Biden usayine umthetho ohlela leli kefu ngokusemthethweni ngeviki edluleyo kulandela ukupasiswa kwawo lidale lephalamente. Ikhefu leli linanzwe ngomgqibelo mhlaka 19 okulilanga elizananzwa ngalo ngaso sonke isikhathi. Ilanga leJuneteenth leli liqale ukunazwa ngabantu abamnyama ngomnyaka ka-1866 kulandela ukwesulwa kokugqilazwa kwabo ngumongameli Abraham Lincoln ngo-1862. Sibuze incwadi kwezombusazwe umnumzana efihlela Ncube ukuthi liqakatheke kanganani leli khefu.
Iholiday le iqakatheke kakhulu ngokuba iyisikhumbuzo esikhulu ngemva kokuthi abantu abamnyama babulawa bekhitshwa ebugqilini, babulawa eTexas. Lolu suku luqondele kakhulu lalokho lapho babulawa ngemva kokuthi sebekhululiwe kodwa abamhlophe babefuna ukubabuyisela kulobugqili. Kanti phezu kwakho konke kuyisikhumbuzo sokuthi abantu bake bahlupheka okungakanani ngaphansi kobugqili, kubuye futhi kube yinkuthazo ebantwini ukuthi balwele esingathi racial equality, balwele ijustice, balwele irule of law, balwele amalungelo abantu, balwele ukubandlululwa kwabantu ngolimi abalukhulumayo kumbe ngobuso, ukuba mhlophe kumbe ukuba mnyama, ukuthi discrimination ayifanelanga yamukeleke noma ngenjani emhlabeni. Abantu balwele amalungelo alinganayo kuye wonke umuntu. Lusuku olufanele ubakhumbuze abantu ayemelika kuphela kodwa umhlaba wonke jikelele.
Umthelela wokugqilazwa kwabantu abansundu eMelika oloke ukhona lalamhlanje ungaqedwa njani?
Yebo, kunengi okufanele kwenziwe ukuba ubandlululo luphele du eMelika, ukubandlululwa kwabantu abamnyama kutholakale lokho esingathi i-racial equality. Kuzadingeka ukuthi kusetshenziswe umthetho kakhulu oza kwenza ukuthi abantu abamnyama bavunyelwe ukuzuza wonke amalungelo afanele azuzwe nguye wonke umuntu emhlabeni, bahole imali efanele iholwe nguye wonke umuntu emhlabeni, kuqedwe lokho kuthiwa i-racial inequalities, ukungalingani kwabantu abamnyama labamhlophe ezimalini lasekuphathweni. Kubonakale ukuthi zonke izinto ezivimbela ukuthi abantu abamnyama bavote bekhululekile ziyasuswa. Kubonakala ukuthi yonke imithetho yenza kube lula ukuthi abantu abamnyama bahlale ngaphansi kokucindezelwa ngamakhiwa kuyasuswa. Kwenziwe konke lawa ama-reparations, kwenziwe konke, kungabi khona okungenziwayo, konke kumele kwenziwe ukuze ubandlululo luphele du.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. kupupe abantu abayisithupha nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kutholakale abalikhulu elilamatshumi amahlanu lanye 151 velo mkhuhlane lo. Umfundisi omkhulu weRoma uFather Emmanuel Ribeiro obhubhe ngeviki edluleyo uzabekwa eNational Heroes Acre namuhla. Sokusungulwe umkhankaso wokudingela inhlanganiso ye-ibheji likaZulu imali yokuthenga amatshe esikhumbuzo sabantu ababulawa yigugurawundi kulandela ukuntshontshwa kwamatshe ayefakwe yilinhlanganiso. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi, uNtungameli Nkomo.